isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sokumele ukuthi kutholakala indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus yeZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamachumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwa abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19 zivikwa zifana lamajele. Ibandla le-MDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilodwa elilamachumi phose amahlanu 149 kulandela ukufunyanwa kwabantu abalichumi lasikhombisa belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu bonke laba basanda kuvela phandle kwelizwe. Abayisikhombisa bavele kwele South Africa njalo abayisishiyangalombili bavele kwele Mozambique. Oyedwa yena ngovele kwele Bilitane. Kulo wesifazana olomkhuhlane lo obelethileyo eGweru izolo. Inani labantu abale coronavirus eZimbabwe liqale ukukhwela ngendlela esabisayo kuthange lapho elisuke khona kumajumi phose ayisithupha 56 lisiya kukhulu elilamajumi amathathu lambili 132. Ukukhuphuka kwalo njalo lisiya kumajumi phose amahlanu 149 izolo kuchiye abanengi bekhuza umhlola. Asebesindile kumkhuhlane lo sebekhwele baya kumachumi phose amathathu 28 kuthi asebefile bona balokhu bebane. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abango 361,000 njalo yahlasela phose abayizigidi eziyisithupha 5.9 million. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu nge-coronavirus e-AMFO Bulawayo against COVID-19, umnumzana uSenisibanda.
Sokudingakala ukuthi indlela abantu abaphathwa ngayo nxa bephakathi kwama-quarantine centers ethu lawa abasoze njalo bona bathelelane. Njalo kwesibili sokumele ukuthi kutholakale indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona behlolisiswa ukuthi balawo kumbe abalawo lowo mkhuhlane. Njalo lokhu kutshengisela ukuthi kuyadingakala ukuthi nxa besuka lapha besiya ezigabeni lapha vela khona behanjiswa nguhulumende sebabisele emakhaya abo. So kumele ukuthi kube lo hlelo oluzasetshenzwa nguhulumende lalabo abaphethe eze health labantu abaningi ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo ungene esigabeni eziningi zelizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili ngikhola ngani uhulumende indlela abambe ngayo engathi ngama-quarantine centers kuyadingakala ukuthi ikhangelisiswe kakutsha. Kulabantu abaningi kade kuthiwa babalekile besuka khonapho, ngakho umbuzo waba khona ukuthi babaleka njani khona kula mapholisa lamasosha agcine lezi zindawo. Njalo siyakwazi ukuthi kulokhu kukhala kakhulu ngokuthi akulani izinto ezinjengezingubo abantu njalo abakulindawo abaningi aba kungakabi lendlela zokuzivikela engathi ama mask abane abala njalo abasebenza khona kuba bengalama gloves lezinye izinto ngakho kedingakala ukuthi ngabe zonke lezi izindawo ezigcina abantu ziyaphiwa ama sanitizer bayaphiwa ama mask bayaphiwa ama gloves ukwenzela ukuthi labasebenza khona lapho bazivikele siyananzelela ukuthi kulabo nurse omunye sizothola sokulo nurse omunye layo othola umkhuhlane ngakho kutshengisela ukuthi kuyadingakala ukuthi lindaba isetshenzwe ngendlela yokuthi sivikele ukuthi lumkhuhlane ungangeni umemetheke elizweni lethu leZimbabwe
kukhona ongakuxwayisa uhulumende lozulu
into esingayixwayisa uhulumende lozulu weZimbabwe ukuthi njengoba thina singalazo izibhedlela lendawo zokugcina abantu lomkhuhlane ungamemetheka indaba eqakathekileyo ukuthi sivimbezele ukuthi ungamemetheki lokhu singakwenza ngokuxwayisa abantu ukuthi abantu abahlale ngekhaya nxa umuntu kungadingakali ukuthi ahambe kahlale ngekhaya okwesibili ukuthi abantu nxa bemile bethenga kumbe behamba bekwanisa ukuthi bebekhathana lakhathana ngendlela le echasiswayo ukuthi ukwenzela ukuthi igciwane leli lingasuki komunye umuntu lingene komunye njalo kwesithathu okunye okuqakathekileyo yukuthi abantu baphiwe laba abasebenza ezibhedlela laba abasebenza kuma-quarantine center baphiwe indlela zokuzivikela labantu abazahlala khonapho ababe besuka bevela kwamanye amazwe bafice zizindawo ezilezinto zonke ezidingakalayo ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kwabanye abantu ngakho uhulumende kuyamele ukuthi kumbe ngama mask kumbe ngama sanitizer kuyengeniswa kuma quarantine center kutsho ukuthi sokuyinto esiqakathekile njalo sokumele yenziwe masinya
umnumzana Hussein Sibanda ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane wecoronavirus amfobulawayo against COVID-19 kusenjalo abanye abavele kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezithiyeneyo besahlolwa icoronavirus bathi lezi ndawo zifana lamajele abantu laba bathi ukudla abakuphiwayo lalapho abalala khona kuyasoleka kakhulu yikho nje abanye bebaleka kulezi ndawo abavela phandle kwelizwe laba baphoqelelwa ukuhlala endaweni lezi ezaziwa ngokuthi ngama-quarantine centers ngesiNgisi okwamalanga angamachumi amabili lanye bengakayi emizini yabo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabavalelwe kwenye yalezinkamba ongafunanga ukuqanjwa ngegama
akhonokelo ukuthi ufika uyawutestin like ebhoda ndilapho yawuthube khona futhi hawu ntoni remember bekanti ngawufika bauze uthathe i-blood sample ngawufika then awusathathe that blood sample sekho ngu-thath blood and maybe after 3 days but wena ngawufika they promise you the first day ufika they get kona ngawufika babetshela ukuthi first day ufuze uthathe i-blood sample of which of day 8-40 suyenza i-nose swab leyana but so far konke khonoku maybe blood test uthatha after maybe 5 or 4 days then that i-nose swab leyana sijesa thathwa namuhla after about 23 or 24 days someday
makhona asebenelisile amalanga angamachumi amabili lanye i-21 days basuka khona
ngikhona mina sesekhona khonapho
kungani manje lingasuki
akula ma-test kit besitsheni ukuthi akula ma-test kit izolo kwabesinye sahlupha khona sagcina sesidinga u-MP wakuyazosincedisa but samangala namuhla amakhit ukuthi abuyile khona bekuthiwa awakho ezimbabwe but besitshela ukuthi akhona kuma private clinics lama surgeries akhona and futhi besitshela ngama $70 i-nose swab yona leyani i-test kit i-nose swab so ukuthi njengoba ngathi thina abantu abathi
Manje, nxa ungelayo imali yakhona bayathini?
Yabonakuhle ngoba bathi kona you're not allowed ukuphuma ku quarantine site ungakathestwa. So which means ngisazobuza bathi ngeminye ifunga itest kit ingekho. You can stay for 3 months as long ungela test kit always ukuthi uyayintabeli ukuhlale khona until uzoyithestwa.
Manje abalilindileyo ngobani abavalileyo ukuthi abantu lingaphumi?
Silinde ngamasosha namapholisi.
Banengi okunganani bona ababalilindileyo?
2 masosha, 2 mapholisi.
Akula sebeke baphunyuka yini babaleyo?
Hayi, so far akula.
Lo ngomunye wababhalelwe enkambeni ezigcinelwa abantu abavele phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. UZulu seveze ukuthukuthela okukhulu phezu kodaba lokuthi uhulumende waqhatsha enye inkampani elobudlelwano lemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi imthengele izinto zokusebenzisa kumizamo yokulwisana legciwane le-coronavirus. Wabhadala linkampani imali efika phose amadola emelika angamachumi amathathu, $30, ukuthenga okulile njana kokuvala amakhala lomlomo imaski eyodwa, iyona ibiza imali ephansi kwamadola amahlanu, $5. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhadalwa imali engena kusigidi esisodwa semelika. Inkampani le ibikwa ikhokhelwa ngusomabhizimusi olobudlelwano lendodana kaMnangagwa. Loba enkundleni ye-Twitter, uMnumzana Nick Mangwana oyisikhulumeli sikahulumende uthe ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo ilakho ukuluphatha lolu daba. Kodwa uphinde wathi njalo uthole imbiko ethi uMongameli Mnangagwa wala ukuthi inkampani le iphiwe lumsebenzi ngemva kokunanzelela ukuthi yayizathengisela uhulumende imaski eyodwa nge-$30, yona ithenge ngemali ephansi kwe-$5. Lanxa kunjalo, abanye bathi kabakukholwa okukhulunywa nguMangwana. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana uhulumende weZimbabwe abantu ababekhona ngesikhathi seWillowvale uzakhumbula ukuthi kwenziwa into efanana layona leyi. So mbona ngazathi ukuthi abantu ba-inflate ama-prizes besenzela ukuzinothisa akusiyonto entsha, njalo ukuthi kuthiwe khona khona lo mfana ungumngane kamtaka Emmerson. Okuliqiniso ukuthi uma engumngane kamtaka Emmerson, Emmerson elobuntu, umbuzo ukuthi isandla sika-Emmerson singanani entweni leyi. Yena nguye ofuza ukuthi wathi ngena wathi he will fight corruption, but as long as abantu who are directly or indirectly benefiting ngenxa yokuthi baseduzane lemuli yakhe laye kutshentule sandla. So mbona ngazathi into ye-COVID uhulumeni wethu instead of ukubona uhlupho babone indlela yokuthi bezinothise, and yena umongameli mbona ngazathi uphakathina kwakho lokhu, ngoba yena uma ngothi umoda engekho phakathina kwakho ngabe he has ordered i-arrest yalowo muntu, ngoba lowo muntu ithenda ukuthi ezeyizuze uyizuza ngenxa yokuthi useduzane nomtaka Emmerson.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo izalukhangelisisa lolu daba. Uthini ngalokho?
Lokho kutshiwo nguNick Mangwana, mbona ngazathi uNick Mangwana udelela abantu beZimbabwe ukuthi ethi konkoni anti-corruption commission ingabopha umuntu ongasiyo we-opposition, ongasiyo we-faction e-against u-Emmerson. Liyana i-commission, i-anti-corruption commission, i-commission ecacileyo injongo yayo iyazakala ukuthi ngeyokulwisa laba abangavumelani nombuso ka-Emmerson political, not ukuthi ngabakorrupt or not corrupt. So mbona ngazathi into le icacile ukuthini, I suppose adreseke lula ngoba laba bahlezi emandleni izinyo izimali vele ziyabe zinikwa amathenda kusazakala ukuthi isechange percentage ngaphuma engxenye siye partini o isiyancedisa ezinye izinto outside injongo ngoba ikhulu imali zabo COVID zimali ezivela kuma donors so kuyabe kuphanjula imali lezi ngoba vele sibuswa ngabantu benkohlakalo
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Ivanda le MDC Alliance selikhethe unkosazana Fadzai Mayere ukuba isikhulumeli salo. Umayere ube ngunobhala obona ngezemfundo kuleli bandla njalo isikhundla sakhe esitsha lesi usithathele umnumzana Daniel Molokele. Umsekeli kaMayere ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Ababili laba bakhethwe ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa ndawonye lamanye amalunga amatsha edale le-National Standing Committee izolo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Njengokubekwa kwesisekelo se-MDC Alliance, ukukhetha abaphathi ezikhulu laba ama-portfolio kulethi ngathi ikhabhinethi yephathi esiza sise-Standing Committee kwenziwa umongameli u-President Nelson Chamisa. Ngakho uhlale kusiphansi ucabangisisa wacubungula ukuthi kathi sesidingekayo bani then nabantu abadingakayo ukuthi kuhanjiswe ezinye iy'nhlelo ezithize.
Imbangela yalolu khetho ibingeyani labo abaphumileyo kuye besokukhona okuhluphayo yini
hatshi njalo uzananzelela ukuthi akekho abaphumileyo wonke umuntu osekukhokhelini lebandla ulokhe ekhona lapho afakwe khona ukuthi enze umsebenzi ngendlela ethize akekho okushiweyo nje mahlayana. Kodwa kubangele ukuthi isisekelo sombuso se-MDC Alliance siyathi ukuthi ngasikhathi ngasikhathi umkhokheli uyakhangela izindingo zebandla lokufunakalayo ebesesenza lowo msebenzi kakwandanga ukuthi kudingakala isizathu esimqoka esinye kumbe ezinenge ukuthi upresident enze lokho. Upresident ukhetha ngathi ukuthi ngokuthanda kwakhe njalo lakenjeoke ngasikhathi ngasikhathi. Ngoba khonokho kuyadinga ukuthi kutshintshwe abantu kutshintshwe nezikhundla ngendlela eyabe ihambelana nalokho upresident ayokhangela ukuthi ufuna kwenza kale ezisukwini zalezo.
Nxa sihlolisisa lolu luhlu sizwa abanye besithi balutshwana abavela esigabeni seMandebeleni njalo sake sizwe esikhathini esedluleyo kulokukhona onako enkethabechabi kungabe kukhangeliwe lokho yini?
Kukhangelwe isibendlela emqoka sibi ngoba phela wangabona ukuthi uluhlu lolothule namhlanje yingxenye yoluhlu lwabakhokheli sebandla le-MDC Alliance basesekhona nebakade bekhona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi kuthe iholo enkulu yePlumtree High School izolo lapho okuhlala khona abantu abavela kweleBotswana besahlolwa umkhuhlane weCoronavirus. Imbangela yalomlilo ayikaziwa. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomongi wesibhedlela sempilo kobulawayo labanye abathathu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela mnabokha baka Studio 7 manje abalaleli Studio 7 sayizwa nje corona nonyaka siyalobele Botswana thina sathola imizi sidilikile lapho sithola imizi lapha sathola imizi siyadilika bakithi besitela uNkulunkulu angelele shuwa icorona leyiphele mina ngibuya lapha lapha emafusini omsedi ukuthi akusemafusini ngiyakhona omsedi oqala siyabonga abantu benkosi siyabonga nje ukuthi thina lapha esikhona ilockdown la singakhiyehlile singazi njalo kumbe kuzame metheka kuya phambili besihlala nje nohulumende nje bayabambana siwa kodwa lokhu hey bezwela abantu kodwa lokhu hey abantu sebethole nzima bakithi hey njengamaphandleni emakhaya bakithi abantu balamba baswele ukudla uhulumende vele uzikhangelela endaweni yakhe nakakhangele kithi la ngapha kithi emandebeleni ngapha bakithi abantu siyakufa sathola kwizalo kwazi ukuthi ekwahamba lo mhlaba kuthi kusingukuthi kuye kulakho kuthathela icorona ngapha indlala kuthatha endlini ukuthi ukuhamba hhayi besiwele uhulumende bakithi angenele shiwa bakithi siyancenga siyacela hhayi siyabonga sima lapha sila amanye amaningi singedlula phambili besincenga uhulumende zithi ngakasolisela abantu emaphandleni kithi ngapha siwa ngapha emathebelelendi ngapha ematopo kithi ngapha siwa abantu balapha kithi ngapha bakhala abantu ngendlala bakithi siyona imbizi ingabekwenziwe kumakhelwane zisithwala zinukuyabo sizwa njani kuthi phela mna nginengabe ngipheke ngenkomitho isithwala umakhelwane ngiyamchuphela thi njengoba sabe sigoqozigawule iforida abe sicela uhulumende akhayele matopo ngapha kithi ngapha kithi ngapha ekhezi ngapha bakithi siyahlupheka siyalamba langamanzi izikotsho singasela manzi uhulumende lazama ukusiphandela lezi koto lamadamu asinzela amadamu into esikhala ngayo siyicelayo uhulumende ukuthi uhulumende nga uyasizwa ngapha emakhezi ngapha sikhala ngamadamu amadamu ethu asizwelekile.
Igama lami ngiyobhekisani moyo umfo ka Mhlabathi uFelani kosikhobokhobo. Isikhalazo sami engilaso iStudio 7 ngabe imfikisela la amazwi uhulumende wethu phezulu okubane thina mina ngizelwe 1975 ukukhula kwami konke besinatha amanzi edamu idamu dwaleni kusobhuku umgezelwa isinatha lamadonki lembuzi lezinja konke lenkomo abantu bafela phakathi bezibulala kodwa besiloku siwanatha lalamhlanje iwanathwayo okokuthi lelo idamu lagejwa ngabobaba 1947 begeyiswa ngabalungu 1980 kusukela lapho kube lama MPs ezanu la MDC wonke ntshintshana kodwa sazi ukuthi mbeleyo ndaba ayiboni lokuyinanzelela into abantu banatha amanzi angalungelanga kunathwa ngabantu. So namhlanje uma sikhuluma ngecoronavirus leyo ndawo singaza ke sibala ukuthi indaba obangakwanisa ukuthi bayitshele ngecoronavirus ngokuthi amanzi abanatha avela icorona wona ngwawo. So bengicela ukuthi uMP wenkayi South ayinanzelele leyo ndawo idamu dwaleni likusabukumgezela lo sabuku monki lo sabuku machumi ukuthi bazwa njani bebayazi ngaleyo ndaba. So ngicela uStudio 7 ukuthi angifikisela amazwi lawo phezulu kona. Ngiyabonga.
Salibonani bantu beStudio 7 linjani? Okhulumayo ngophumlani lapha eGoli ngiseGoli ngokuhlala linjani kodwa khona ngapho bantu beStudio 7 imisebenzi elisenzela wona muhle kakhulu ukuthi livuke lisazisa ngokuthi kumi kanjani eZimbabwe kithi ye hayi ngokuzalwa ngizalwa esigabeni sakomuke ngaphansi kwakamasendu ngithi ke mina hayi qhubekani niwenze umsebenzi wenu muhle ngiyawubongela kakhulu ye igama nguPhumlani Vondi ye ngikhaliswa nje abafowethu lapha manje ye abafowethu abanamaphepha kahle and abakwazi ukuhola ne-UIF yakhona le ayisiyenelisi unga-applya but uma usu-applyile ngemva kokuthi-ke ufanele ukuthi uthole ihole alutho phela ngeke usalithola nalelo hole ye sithi-ke hhayi siyalokhu esincengisa kodwa indlala nje yesisifulele lapha eMzansi nasekhaya ekhaya esigodini sakithi ngale plant yabe sicela ukuthi ugovernment khona ngale uma kungukuthi utholile usizonyana noma amasenti ahambe akuhambe test abantu bakhe khona ngale ukuthi-ke umkhuhlane lo we-COVID ungakanani.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Osanda kunqotsha kukhetho lokudinga umongameli wele Burundi umnumzana Agathon Rwasa usephikise impumela yokhetho lolu emthethwandaba. Elenamibia lona lithi lizayekethisa imigoqo yalo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inkulungwane zabantu ziqhubeke zitshengisela eMinneapolis izolo phezu kokubulawa kowesilisa onsundu umnumzana George Floyd lipholisa elimhlophe. UFloyd ubandezelwe phansi lipholisa leli ngesonto waze wafa lanxa ebehlaba umkhosi elitshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula. Ukubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika yinto enzeka njalo nje. Abatshengiselayo laba batshise izitolo batshaya lezimota zamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Udubo olukhona eMelika yikuthi iracism yayikhona from ukudalwa kwelizwe leli eMelika. So iracism is part of iDNA elizwe. Singakhangela from isikhathi seslavery centuries of racism esiqhubeke siye ku imithetho yabo Jim Crow and desegregation yayikhona for decades even after ama civil rights movement and ukutshintsha kwemithetho ukuthi bezame ukunika ama rights kwabantu abamnyama. It we see racism isitshintsha but kodwa ilokhu iqhubeka in different forms emsebenzini, emayadini, nxa uhambe uyodinga imali emabhanka, it persists kusystem yabo. So ngokubuya kwa-Obama sabona amakhiwa behlaba inkhosi and i-racism it went up phenomenally ngokubona kwami. And uTrump ukubuya kwakhe it was like a white messiah for abantu who are racist and wabanika i-outlet yokuthi baqhubeke bayenze intando yabo. So esikubonayo eMinneapolis is just an outcome of a trend which is centuries old elizweni leli eMelika.
Lungaqedwa njani udaba lokubulawa kwabansundu ngamapholisa amhlophe?
Indaba yamapholisa ifuna imithetho and more political will from ama-politicians to be willing ukuthi beyenze ama-prosecution nxa indaba lezi ama-police shootings zibe lokhu zenzakala. Umthetho ungabona eMinneapolis umuntu uyabulala umuntu eyipholisa but lokhu ebhodabhoda has not been arrested. Kodwa mina lawe singabulala umuntu asilala endlini namhla siyalala esitokisini. So ama-laws have to be stronger and be a deterrent kumapholisa. I-training yabo, I think it's a problem. Either mele bengezelele ama-qualification, maybe ask for a university degree or something, and then test abantu laba, recertify them, check even ama-IQ and the mental health yabo. All these things I think mele becheck. And i-social media iyasinceda kakhulu ngoba ama-crime amaningi amacala ekade bewayenza kudala singena ama-camera ukuthi sibone ukuthi benzani. Kathesi siyabavumbuluza and we are able to see umuntu lo eMinneapolis. If it was not for i-camera bebezasiqeda ngamanga and we were no way to disprove okhulunga amapholisa ukuthi umuntu lo he was violent and resisting arrest and so on and it was necessary. So i-social media iyasinceda kakhulu and I think in the long run and ama-body camera on allow which they are now required ukuthi bewagqoke is also helping to curb the behavior yabo.
Umnumzana Kelvin Manduna yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamajumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwe abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa igciwane le-coronavirus zibikwa zifana lamajele. Ibandla leMDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mayere. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.